Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 13 kuNtulikazi 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Angikhangelela ukuthi siqale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictim. Kufanele ukuthi siqale sikhulume nalababonayo ngoba yibo abafanele labo bathethelele phela ngoba yibo abaqale bazisa abanye abantu ubuhlungu.
Uhulumende uselungiselela ukusungula uhlelo lokukhulumisana loZulu emathebeleni ngombhuqazi wegugurawundi kulabathi kumele kuqale kuthoniswe ababulali.
I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption.
UZulu uthi akujeziswe abenza ubukhohlakalo kungajazi kahulumende njalo kubunjwe uhlangothi oluzimeleyo olubona ngobukhohlakalo. Bathwele nzima abakhumuka emsebenzini sebekhulile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqwetha elikhulu leZimbabwe u-Attorney General Virginia Mabhiza uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasungula uhlelo lokuphenya umbhuqazi wegugurawundi kusasa eState House koBulawayo. UNkosikazi Mabhiza uthi kukhangele lokuba induna zonke zeMatabeleland zizangena umhlangano lowo ohlose ukwethula iziqondiso zokukhulumisana loZulu ngombhuqazwe lo owabulawa abantu abazinkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 ezabelweni lezi lasenkabazwe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Kwabulawa amalunga ezaphu kwakuthiwa asekela abahlamuki. Inkokheli yezaphu yakuphika lokhu ngoba yayisithi kayisekeli abantu laba. Abantu abaningi bayalusola uhlelo lolu besithi kumele uMnangagwa laye ahlolisiswe ngakwenza ngesikhathi sombhuqazwe lo. Uyakuphika ukuthi wayesekela igugurawundi. Ezinye induna okwamanje ziyalusola uhlelo lolu zisithi akumelanga ukuthi kuthoniswe abantu, hathi kumele kuthoniswe ababulali. Sixoxe ngodaba lolu lenduna uMathema.
Umsebenzi wonkosikazi ukuphika ibhajethi, ibhajethi yiyo owafana ngayo ukuthi imali yimbi. Njalo zokuthi bona babephatheke ngalo umsebenzi, i-14 members yepaneli zangangena zithola malini. Kufanele kube tiye kumbe kube yeclarity khonapho nokuthi izimota zihamba njani indawo zezimota, ngoba izimota yazo phela ngezinye zezinto ezigalathekileyo nxa kusenziwa lo msebenzi.
Ye, nxa sikhangela njalo lake lakhonona ukuthi kambe kuyaqala njani labantu abawonayo bolabo vele kungazi ukuthi bangaphi, kambe sele siye ebantwini kuphela liphonga ukuthi folokohlo libabuzabuza ukuthi sele baphula inhliziyo njalo. Akunjalo baba Mathema,
kulabantu aboniwayo labonayo. Kufanele ukuthi bona ababonayo bavele sibe kwazi ukuthi ngobani. Batsho labo ukuthi baloxolo oluthile ngendaba leyo, but akukaveli lutho wabonayo ukuthi bona bazainterviewa nini, ngoba labo baqakathekile kulolu hlelo. Anti ma uponisa kumbe usenza udaba okakhulu nxa usikosi ngingathi nduna anti singawumajasitreni la, kuyadingekala ukuthi uze ozisize ukuthi leside izeza kuphi leyizeza kuphi, ukuthi usenza ke i-logical conclusion ona i-particular matter. But lapha kasikazwa ukuthi bona bazaba nethuba kumbe kuzaba ne-chance ezathi yona kumbe ku-interviewa ama-victims besesize ukuthi bona laba abakwenzayo ngobani njalo bakwenzelani, ngoba khonokho yikho okuqakathekileyo. Okbengikhalele ukuthi ngazele zizizivezele. Angikhangelelanga ukuthi siqale ukuthi ngabe sicala ngokukhuluma namavictim. Kufanele ukuthi siqale sikhulume nalaba abonayo ngoba yibo abafanele labo bathethelele phela, ngoba yibo abaqale bazisa abanye abantu ubuhlungu.
Ye, kodwa lingabanjwa ngamandla ukuthi hayi ngenani ebantwini kuphela, zalitshela okunye phambili lizakwenzani ngakhonokho.
Ya, yilo oluhlupho. Andambona ukuthi kuzaba lo muntu ozakwenelisa ukukurizisa. Asangathindezwa okuningi nampelangani sizakuzwa ebantwini. Nxa abantu ke la mandla labo, ngoba thina nti simele abantu, thina siyinduna ezimele abantu, so sizezwa ngabantu. Kathi manga lohulumente, ngoba thina nti sivele sivele ebantwini, asivele kuhulumente. So kufanele kubonakale ukuthi silalela abantu ukuthi bathini, nxa sisiyaliva abantu bangathi hayi Nale sifisa ukuthi ngalo wakwenzayo wabuya zisikolisa kumbe sikhulume naye. Sizenza kono kwamanye abethele kuno.
Le yinduna uMathema obexoxa le Studio 7 eseGwanda eMatoleni South.
The Voice of America.
Abantu bathi kumele kubotshwe abaphathi intambo bakarhulumente labanye babo kuthiwa batshontsha imali yelizwe okumangalisayo. Bathi kuyethusa okusanda kuvezwa ngu-Auditor General unkosikazi Ria Gajinga othi kule nhlangothi zikarhulumente ezigoqela olubona ngokwethulwa kwemibiko, olwezokulima, olwezemithetho lezinye ezaqambula izigidi lezigidi zamadola eMelika abayithola kuhlangothi lwezemali olukhokhelwa ngumnumzana Mthuli Ncube. Kubikwa ukuba uhlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko kwakumele luthenge izimota kodwa imali enenyi yanyamalala. Lokhu kwenzakala njalo lakuhlangothi lwezemithetho okuleziphathamandla ezatshayela esikhewini isigidi samadola eMelika kwakumele sisetshenziswe ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphatha intambo bakarhulumente. Ngokubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi kuyayangisa ukwenzakala kurhulumente.
Liqiniso alikhulumayo Auditor General. Ngiyakhumbula uMthuli ekhuluma ngelinye ilanga sikwenye imeeting elubhane uFinance Minister esithi ethi yena nxa evala ngapha amatsotsi ayabhoboza ngapha ukuthi kuvuza evale ngapha esinye isikhala amatsotsi ebhoboza ngale. I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke. Igcelela kozakhi khona i-corruption. Bona abesithi kabaqede i-corruption yibo abafuwela i-corruption. Kulumende umele qala alungisise izakhi. Izakhi kube leyinye into engashiyo zakhi eza kumalaphana ibe yiyo engalwisa ukuqeda i-corruption ngoba izakhi iyehlulekile.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance othi inhlanzi iqala ukubola ekhanda.
Okungenziwa vele okulula yikuthi uhulumende akhitshwe. Akasenelisi ukuzigezisa lo uhulumende ukuthi azilungise. Uzithandele ngewulu nxa uyawubona inkukhu ebiqhwanda yazigoqela ngewulu. Laye lo bengafuna ukuphuma angeke enelisi ukuphuma. Angeke nelise ubanjwe inofi ubotshwe yiyo yonke into ongayiqamba. Okungasiza ukuthi aphume uhulumende yalo kodwa uhlupho uchiye futhi ebangcolisile abantu kakhulu balaba bempumalanga vele abaqala ngaye bebenefita kukhona abakuzuzayo. I-corruption ye 44 years ukuthi uyilungise lokho kuhleli bona laba abantu vele abaka 1980 angeke kulungiseke. Kufuna nje uZulu weZimbabwe asukume amanyani ukuthi uhulumende ndiloka simkhiphe kungabi khona omvotela.
Umnumzana ephidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association uphelelwe ngokuchaphazwa kwemali kahulumende.
Kuyadingeka ukuthi sithathe le ripoti ngendlela eserious, siyithathe hayi ngendlela esike sathatha amanye la adlulileyo. Kuthathwa amanyathelo okuvimbela lokhu ukuthi kungabuyi kwenzakale futhi. Ngoba asisoze lafa lavuka leli lizwe lanotha nxa siyekela abantu abalutshwane batshontshela abantu kanti ilizwe lithwele nzima kangaka ubuyangabo ugcwele yonke indawo.
Abakukhomishini ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bayalile ukukhuluma ngodaba lolu besithi basaxoxisana ngalo. Abantu abanengi asebekhulile asebasuka emisebenzini ejeneyo bathwele amagabha abuzayo ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla, impahla yokugqoka lokunye okufuneka nsuku zonke. Iningi labo seliphila ngokucela imali, kubika uEzra Jesus Banda.
Ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2008 wadala uhlupho olumangalisayo kwabasuka emsebenzini sebesiyaphumula. Iningi labo kalitholi amapentsheni kuthi njalo abazuza leyo mali baphiwa engenele ukuthenga ukudla lokunye. Abadala bathi izithukuthuku zenja ziphelela eboyeni. Kulabanye njalo abalahlekelwa imisebenzi. Omunye wabokusimo lesi unkosikazi Tryphene Moposa owaphelelwa ngumsebenzi eNational Rollers of Zimbabwe owathenzwa imali yepension kodwa kwaphelela emoyeni.
Ngize ngithi 60 akulalutho ebengiluthola in between. When I turned 60 ngaya kubo ngabatshela ukuthi sengithene 60 sengiphiwa kathesi i-40 a month. Ungabuye uphethe iphakethi lesawuto.
Umnumzana Stephen Moyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 wasebenza kweminyaka eminingi e-railways wagunyulwa ngemva kwengozi yesitimela eyamshiya sekhubazekile. Uthi uphila nzima.
Abanye bahola kathesi i-medical pension, mina ngiholi. Abantu abami kabazuzi umsebenzi. Umfana okade bemngenisile babuya bamkhipha into emangalisayo.
Omunye wathatha umhlalaphansi ngokugunyula e-railways umnumzana Norman Silobe uthi baqanjelwa amanga ukuthi bazaphiwa imali yabo yili kampani.
Siretrenchiwe saphiwa lokhu abathi i-130 leya. Ngithe sengifike ku-6 ngabakhumbuza. Bacinga besithe wena imali yakho sewathatha yonke.
Ukhulu uMusa Santungwana laye wasebenza kololiwe kodwa ke yena uthi lanxa imali ayitholayo empentsheni incane uyabonga ukuthi uyancengisa.
Izigiba sinika 30 zigi. Iyusa kathesi khona ihlwiqi sengu-$80.
Obona ngezokubhadala kwempentsheni i-NRZ okupension fund umnumzana Morgan Nyathi uyavuma ukuthi imali incane abayibhadalayo epentsheni.
Hayi udubo lolu siyalazi sibili asifuyane ezithi ama-pensioners ethu abakhona abakhola imali ezincane. Beginning this July ifund yethu izakhweza imali yama-pensioners.
Umnumzana Mika Moyo oleminyaka yokuzalwa edlula kancane ngamachumi asitshiyagalombili 83 uthi wasebenza kumakampani ambalwa azimeleyo waze wayaphumula uthi katholi ipentsheni.
Ngithola nale imali engayizuza kuphela ngisebenza e-National Food ngisethi yusa lamabhondi.
Ugogo uRegina Ngwenya ohlala eKhezi ngumfelokazi oleminyaka yokuzalwa ngu-82 umkakhe wayesebenza-ke kukhansila yakobulawayo engakatshoni ugada amabhasi inyanga zonke esiyadinga ipentsheni umkakhe efika i-US 20 dollars enasa.
Bayo bona kufanele ukuthi bangizabuzana ngazi lutho. Ngiyabathi bathi $5. I'm very thankful lapha ngabe ke kutwa kula khada kula bathi. So ngazi ngayekhezi ngalungisa ekhezi lapho ngaphanya la ukungahamba.
Okholo osefazi nyoni yona eminyaka elingana leka gogo Mangwenya uthi kakwazi ukuba kumele athole malini enasa.
Siyathelela izindlu imali yashota. Thesi ngikhuluma so ishotile lo zimadero ye rent. Amabhondi bathi bona alingana lelo fuza le US dollar. Ayasiqhuba khona sesisuma 8 khonapho. Ehli value, lokhu isehli, ayisalingande lokuza le US dollar.
Obona ngokuxhumana lokukhipha imbiko kuhlangothi olubhadala impentsheni kaZulu olwe-National Social Security Authority, umnumzana Msizi Ndebele uchaza kabanzi ukuthi ngabanjani okumele bahole imali yenasa.
Kusukisela ngo-October 1994 lapho inasa yaqalisa khona kusiza ngapho ngabasebenza kumakhampani azimeleyo lawa ku-private sector. Then nxa kuyukuthi waye kuhulumende sikhangelele ukuthi ebe wayesemsebenzini ngo-June 2002 ngoba yikho lapho kwaqalisa khona inasa kuhulumende ukubanjwa kwenasa. Yikho lapho kwangena khona izisebenzi zikahulumende kunasa. So yiwo amalunga enasa lawo esiwakhangeleleyo.
UNdebele uyaphambili echaza ngemali yempentsheni.
Ukuthi uhola malini lakho ngokunye okulethwa to book ukuthi sibone ukuthi sikubhadala njani. Okuhleke yilokho. Uhulumende ufake i-minimum pension engabhadalwa yinasa ukuthi lanxa singakhakuletha kungawela ngaphansi kwale inamba leyo. Hayi, kutsho ukuthi siyaphunga ukuphakamisa sikujikele ku-minimum pension yethu. Khangela ukuthi umuntu yena lo wayesebenza wasebenza wabanjelwa imali yenasa okwesikhathi eside kangakanani.
Ugaja olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe social services lwalile ukhuluma le studio 7 sithi ke studio 7 ngayikhulumele NASA ngimele studio 7 ngobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Lamlela ndwandwe
lamle
lamlela ndwandwe
lamle
lamlela mshweshwe
lamlela nampa wafuwe mbula
lamlela ndwandwe
lamle.
Wezemampandleni umdeni wakoKhwathalala uthakazelela ukuvuselelwa kobuduna babo emawaza esabeleni seMathoreni South. Kubika uAlbert Ncube.
Bekugcwele abantu emzini wakoKhwathalala ngolwesine lapho uZulu abezobona induna entsha igcotshwa. Umnumzana Royal Nare oleminyaka kuzalwe ngamachuma esithupha lasithupha nguye oseyinduna uKhwathalala. Abelungu besula bukhosi kukaKhwathalala ngomnyaka 1951 kwasela kubuza induna uMathe. Umnumzana Marshall Dube umzukulu wesikhosini uthi sesiside isikhathi belindele lolu suku.
Sifeze owakuvele kwaqaliswa ngokhokho bethu engxenye ubuntu bethu sesiza kulonda ngendlela eyiyo.
Umkhokheli wezinduna kudalela Chiefs Council induna umtshana Khumalo ukhuthaze ukhwatalala ukuthi ahlalisane kuhle loZulu njalo ahloniphe umongameli welizwe.
Nxa silensolo enye ethile silendawo zethu esikhulumela kizo, singathi njengoba sikhona pha lamhla bese sihamba sichaya njalo umuntu owasikhethayo. Kadanti umuntu okukhethileyo lelungelo lokususa futhi nxa ungasamhloniphi.
Umphathintambo obona ngezabelo umnumzana Daniel Garwe uthi ukugcotshwa kwakhwatalala kugcwalisa izifuso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokulondoloza imbali lamasiko kuleli.
Zuva ranhasi izuva guru makorokoto kuna mambo vedu vachangoburwa.
Sinjenje sibuthana lapha sigcwalisa izifembiso zikamongameli uMnangagwa othe engena kuba ngumongameli wathembisa ukuthi ubukhosi bethu bomdabu oba sobucikhiwe ngabahuquluzi kuza kubuyibuyisela.
Induna uMbiko Masuku ikhuthaze ukhwatalala lesigaba sakhe uthi wasebenze ndawonye.
Bakhokheleke baba laba bantu bakhokhele kuhle, lani vumani ukukhokhelwa likhokheleke ukuze impilo ibe lula. Kungani ngisitsho njalo? Ngoba inkosi yinkosi ngabantu.
Unkosikazi Mamoreng Maharaswa odabuke Free State kwele South Africa ngomunye oze kulo mkhosi.
Remototo ba mona miri tsisetseng ho etsang ho khosi ya rona morena fatalala. Ke kopa ke le bontse ke boyena. Boyena e bitswa pilu ya morena.
Kusenja lohulumende usesungule indawo yokulisana lesomiso sikhona ngemva kokuvulwa ngokusemthethweni indawo yeGaranyemba Ward Drought Mitigation Center elesivande kanye lendawo zokudlela lezamanzi ezifuyo. Evula ngokusemthethweni lindawo umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi uthe ukusungulwa kwalendawo kuzahlenga izifuyo eziningi esezihlaselwe indlala. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka layo obekula umkhosi uthi inkomo esifika phoswe izigidi ezintathu 2.5 million zilakho ukubulawa indlala elizweni lonke jikelele lonyaka ngenxa yesomiso esikhulu esaphehlwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikokhwatalala emawaza ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umphathintambo wezomvikela umnumzana Lloyd Austin uqhube umhlangano lomphathintambo wezomvikela e-Israel umnumzana Yoav Gallant bezama ukuphendla indlela yokuletha ukuthula e-Middle East. Udaba olukhokhelayo ngolwe-Iran okubikwa luletha okungahlaliseki okugoqela ukusekela abalwa bedlulisa amalawulo ama-terrorist awe-Hezbollah e-Lebanon. Ngikhathazekile kakhulu ngokwanda kokuhlasela kwe-Hezbollah e-Lebanon isebenzisa ama-missile e-Israel, kutsho umnumzana Austin. Ukuhlasela ngama-missile kwe-Hezbollah kubangela ukudubeka kwezinye njalo ezizalwane ze-Israel ezidlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 ezingasela mizi kanye lenkulungwane zezizalwane ze-Lebanon esezilahlekelwe yimizi. Ukuhlasela kwe-Hezbollah kulakho ukubangela impi phakathi kwabantu bele-Israel le-Lebanon okuyimpi abangayifuniyo njalo impi le ilakho ukuba ingozi kuzizalwane zase-Israel lase-Lebanon. Wengezelele njalo esithi ukukhulumisana yikho kodwa okungaletha ukuthula phakathi kwele Israel le-Lebanon. I-Hezbollah ithi ihlasela ele-Israel ngenxa yempi eseGaza okungesinye isizathu sokuthi kube lesivumelano sokukhumisana umlotha kulandelwa umbono we-Israel owavunywa ngumongameli Joe Biden kanye lekhansili yezomvikela kumanyano we-United Nations. Kodwa iHamas ayikavumelani lalumbono. Ukwehluleka kweHamas ukuvuma umbono lo kwenza izizalwane zePalestine le-Israel ziqhubeke zidubeka. I-Israel kusikhatshana esedlule iqhube uhlelo lokuhlenga abathunjwa yiHamas abane eGaza njalo asoze siphumule kuze kukhululwe abathunjiweyo bonke abagoqela izizalwane zeMelika. Umnumzana Austin uthe laloba iIsrael isilwa lesitha esilochuku kumele iqhubeke ivikela izizalwane zeLepalestine eseGaza njalo engeze usizo olungena eGaza. EleMelika lizasebenza njalo leleIsrael lelePalestine ukwengeza ukuvikeleka kwesigaba seWest Bank njalo liletha ukuhlaliseka eGaza ngokuqoqa okuza kwenziwa ngemva kwempi kanye lokubunjwa kwamazwe amabili alozibuse. Izizalwane zeleIsrael kanye lezePalestine zonke zilelungele lenkululeko lokuvikeleka njalo sisiya phambili ubudlelwano bethu bezomvikela leleIsrael buzaqina. EleMelika lizaqathekisa ukuvikelwa kwempilo kaZulu eMiddle East njalo lizamisa ukumemetheka kodlekela kuleso sigaba.
Le imibono kahulumende weMelika wathi ke ngike nginike ithuba okwamanje untukamelikomo.
Langa laphuma lendaba lashona lendaba Langa laphuma lendaba Langa laphuma lendaba lashona lendaba
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungameli Nkomo. Ngeviki ephelileyo besiselupane lapho okulomfundisi owetheswa icala lokudlwengula umntwanyana okugrade 6. Namhlanje siseHarare lapho okulomunye njalo umfundisi omiswe emthethwandaba kamantshi namuhla umazibaba Gift Mushonga esetheswa icala lokudlwengula abesifazana ababili ababehambe kuye besiyadinga imithandazo. Amacala okudlwengulwa kwabesifazana akhanya esanda elizweni. Kambe kwenzakalani kahle kahle? Sixoxa lomnumzana Albert Mazula, isiphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residence Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga mnumzana Nkomo. Lami ngiyathaba ukuba kulolu hlelo.
Ungathini ngalolu daba?
Kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu onjengomfundisi loma umprofita esenza izinto ezinjalo. Kukanti ke uZulu uyabe khangelele ukuthi yibo abantu abazi iBhayibheli, yibo abantu okumele ukuthi bafundise abantu ngokungenzi izinto ezingalunganga abathi yisono. Manje nxa esenguye osesona kuyadanisa kakhulu.
Abesilisa ungathi balomlandu bana bangawudlala lapha ukuze bavikele amakhosikazi abo.
Into ekakathileyo engenziwa ikuthi obaba abanengi sibona bengayi ensontweni. Kodwa ubaba angaya ensontweni njalo bakhethe insonto engathi yileyana engelabumenemene, ngibona kungathi kunganceda. Yiko ngikhuthaza obaba ukuthi kabaye ensontweni njalo bangene insonto inye labo mama. Ngokwesikhathi siyabona ukuthi ubaba uya kweyakhe isonto, mama aye kweyakhe isonto. Lokho kuba ingozi kakhulu ngoba amaprofita labanye abafundisi bathatha iadvantage yalokho. Ngoba nxa bebona umama esiza eyedwa bayahle babone ukuthi layo umendo wakhona kakula kubambana loma iunity endlini.
Baningi abantu abadlwengulwayo elizweni, kungaba kubangelwa yini lokho?
Okwakuqala ngokuma kwe-economy yelizwe abantu baba le stress, i-stress ibenzele abantu babe le frustration, le anger. Yikho ke i-frustration liyana loma i-anger liyana yenza ukuthi obaba bayiqedele kubantu abawika. Okwesibili kulemithi esithengiswa ivela phandle obaba abayinathayo loma kumbe ngamaphilisi abaginyayo enza ukuthi umhlana uqine. Khona kuyana ke kuyingozi kakhulu ngoba kwenza ukuthi uphango lwabo lokufuna omama lube phezulu kakhulu, babe sebecina bedlwengula abantu abangomama.
Ukhuluma ngomvunsa nkunzi lapha.
Yebo, ngumvusa nkunzi mnumzana. Kudala abantu babesenza okuthiwa yimbiza, okwakulungiswa yinyanga. Kodwa okwakhathesi sibona minengi imithi ekhona. Eminye ngeyezihlahla zegangeni, eminye ngeyenziwayo, silento ezinjengabo Congo dust lokunye okunenginengi. Njalo ungakhangela ku social media kulabantu abanengi abathi ukuthi obaba nqabe lodubo kuzocansini wozani ngililungise ngilemithi enje enje beyiqamba ngamabizo.
Itholakala ngapi limithi?
Imithi le angikwazi emafamasi ukuthi ikhona, kodwa eminengi itholakala ezitaladeni. Ungakhangela amanye ama-social media group, uyabona umuntu efaka ukuthi oyabe elodubo kumbe induku yakhe incinyane, loma kayiqinanga ngithintani, afake inombolo zakhe. Utsho induku eziningi-ningi eziqondane ikakhulu lezocansi, kuthinta omama nabobaba, kodwa ikakhulu kubobaba.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Besixoxa lomgcini sihlalo weHarare Residence Trust, umnumzana Albert Mazula, ngodaba lokudlwengulwa kwabesifazana. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Sawakhulu uNtungamile Nkomo, ungadina lokusasa kuhlelo abaculi bethu liviki. Sihamba lomculi kaMaskandi odabuka eJolojo, umkhandi ozikhandayo ophethe isingi yakhe asanda kuyethula ehaya intatheli ezindaba yethu uNtungamile Nkomo lomsakazi weStudio 7 ngokuthuthukisa abaculi.
Sanibonani, sanibonani sizwe esimnyama. Isinqumo esangenza ukuthi ngiculele ingoma ngiculela umthakazi wethu uNtungamile Nkomo kungoba umuntu mayengabe yenze kahle kubalulekile ukuthi simnqomeni esaphila ngemsebenzi yakhe, ngoba ngakuthatha ngakubheka ngabona ukuthi akekho umuntu oseke wakwenza lokhu ngaphambilini, ngoba mina ngikholela ukutheni ngizenzele into engakaze yenziwa omunye umuntu. So ngathatha isinqumo sokuthi angicule ngibonge, ngoba abaculi abaningi sidumile kakhulu, siyaziwa ngenxa yakhe.
Siyabonga Nkomo, siyabonga uNtungamile wethu, uthela bathina. Siyabonga Nkomo, siyabonga Nkomo, siyabonga uNtungamile wethu, uthela bathuli bethu.
Kadinga simini sinokuthi nje masidlaliwe emoyeni, uthola ukuthi siyathintwa ngapha nangapha abantu bebonga. So kungakho ngathatha isinqumo sokuthi ngibonge, ngibongele nabanye futhi abaculi mhlawumbe abangayimelisanga ukuthi bebonge ngengoma. Siyohlezi simhlonipha umhlonishwa wethu iStudio 7, siyaziqhenya ngaso futhi phambili nibambe njalo. Siyabonga
hawu suka madoda wemkhando, hayi siyabonga insizwa yangakithi.
Yesa wakhulike umkhandlu sigondayo uhlabela ke lapho yakucula ngontukamela inkomo lingadinga lokusasa abafowethu kunapho kuzomculo sibonga ntukamela inkomo wojala ukuthi asiphekele okuningi lapha ngezomculo hhayi ke isikhathi asisavumi lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo
ukeps dube
lilale
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7 p m kusvika na7 30 p m
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka muri yezi